abantu bezanu bona othemba labanye abantu bezanu vele abantu abagcina imbhobho uthemba babemazi ukuthi laphana kuthatha amaplaza abalungeshukuluzwa kwabo labantu abadutshulwayo vele umuntu abavele bemazi khathesi nje sebefuna nje ukuzama abantu abavumbululwayo basibona njengabantu anabancane kodwa abantu bonke nje bezanu bantu kulezi nto eziningi abazifihlileyo esingazaziyo ngoba ngabakaxabani.
Kodwa-ke nxa sikhangele inani lembhobho leyo kuthiwa utholakale elayo bengabe baningi abalayo okuningi okungaka
khona okukhona ukuthi vele yona i-AK-47 nxa ungasayizizanga emasotsheni lapha kutho ukuthi yakuyithenge nje emkotweni emozambique yena kutho ukuthi nje wayezuza nesikhasoni sana kuhlukuluzwa amakhiwa abantu bezanu benikana imbhobho kwenzela ukuthi bayehlupha nale makhiwa edubule amakhiwa kumbe besenze i-poaching yendlovu kumbe labobhejane so vele into abayaziyo lokhu nje kuzama ukuthi basivala amehlo nje besenza into ekwenza ukuthi nasisithi khona engxenye kulo mthetho awula rule of law.
Kungani bengaqala ngaye umliswa bona bekhanya bebaningi kuzano PF asebethiwa kabasuke kumbe asebe kusimo sakhe umliswa?
Yimuzo omhle ukuthi kanti kungani ngesikhathi laphana ngesikhathi sokuthiwa kule land reform abantu behlukuluza abantu be-MTC bedutshulwa amakhiwa edutshulwa kungani babengadingisisi bebona ukuthi imbhobho yakho nivela ngaphi.